Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Alingali fuga njani zulugandaba holamgela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 20 Mabasa 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti yedalela eParliamente ibiza owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ukuthi azethula ubufakazi bemali engamadola angamabhiliyoni alitshumi lanhlanu okuthiwa yacatsha. Icele le People's Democratic Party elikhokhelwa ngukosikazi Lucia Madibenga lenza umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress.
Ngamukele ukhetho engwenziweyo, kodwa ngisizwa kusinde emahlombe ngoba siyo isikhundla esisindayo. Into esisindayo ngumthwalo olabantwana beZimbabwe.
Untombazana wezomgido uzodwa wabantu uzoshishinika ngapha kwele Melika kusasa.
Wenza ukuthi sisuke sithi hayi uzodwa abantu kuvele uhlakaniphile kumbe ukhaliphile ngandlela ayenza ngayo, akida ngayo kumbe ngendlela agqoka ngayo ningandlela angagqoki ngayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ikomiti ebona ngezokwemba isithumele amasamanisi kowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ukuthi azochasisa ngodaba lwemali engafika kumabhiliyoni alitshumi lanhlanu okuthiwa yanyamalala ngesikhathi sombuso wakhe. Umgabe wakhuluma lokhu esethesa icala lokuqatha kuziphathamandla zikahulumende wakhe. Le komiti iphinde yabiza unkosikazi Joyce Mujuru ukuthi azochasisa ngokwenjiwa kwamatshe aligugu amadayimani eChiyatswa. Omunye obiziweyo owayengusikomishi samapholisa umnumzana Augustine Juhuri obizwe ukuthi azochasisa ngenkampani ethiwa yiJe Nyame layo ethiwa yayisemba amadayimani kodwa enye inkokheli yamapholisa eyabizwa ikomiti le yalandula ukuthi inkampani le yayingeyamapholisa. Umgabe umele ayopha ubufakazi bakhe kulikomiti mhla ziku-9 ngenyanga ezayo. Umgcini sihlalo walikomiti umnumzana Themba Mliswa utshele iHerald ukuthi umgabe bafuna achasise ukuthi aze athi amabhiliyoni la anyamalala kanti vele wayebuthethe ngapi ubufakazi. Ibandla eliphikisayo ele People's Democratic Party iPDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Madibenga izolo libe lomhlangano weCongress yokukhetha inkokheli ukuze lenelise ukuvala izikhenxe ezavuleka ngemva kokusuka kwamanye amalunga aleli bandla aya kwelinye icele elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umbuthano lo uhlanganise abalandeli be-PDP abavele ezabelweni zonke zelizwe. Inkokheli ye-PDP unkosikazi Lucia Madibenga, umongameli webandla le-National People's Party unkosikazi Joyce Mujuru kanye lomsekeli wakhe umnumzana Samuel Siphepha Nkomo. Injongo yalumhlangano bekuyikukhetha inkokheli kanye lokubethula kubalandeli bebandla labo. Abakhethwe namuhla abamqoka ngumsekeli kamongameli we-PDP umnumzana Benson Ntini kanye lomgcini sikhwama umnumzana Trevor Jones. Untini uthi wamukele ngenjabulo ukukhethwa kwakhe kodwa uthe uzwa ethelwe ijogwe elinzima.
Ngamukele ukhetho engwenziweyo kodwa ngisizwa kusinde emahlombe ngoba siyo isikhundla esisindayo. Into esisindayo ngumthwalo olabantwana beZimbabwe. Uhlupho kulabantwana beZimbabwe from 2008 EMDCT winner kasikachapha umfula esindayo. Kodwa kukhanya izanu its weakest point kathesi. Ama-parties akhanya amanye asakucabanga ngezikhundla. Kodwa into ekhona ukuthi noma abanye abakwamanye ama-coalitions bangacabanga ngomthwalo abalawo abantwana beZimbabwe, singabambana kuhle sichaphe wona lo mfula.
Omunye umlandeli webandla leli umnumzana Fortune Mlalazi utheba yajabula ukubona ibandla le-PDP likhula.
Thina ke sana siloke sigxilile kuma principles ethu siloke silapha ku PDP sikela saba la challenges but we are glad that we are siloke siqhubekela phambili njalo siloke sikhula njengenhlanganiso ungahamba kuma wards lapha sesikhave every street corner sikhulumisana labantu and bayazwisisa uhlelo lothe sihamba ngalo.
Unkosikazi Othilias Banda uncome iPDP ethi libandla elilokuthula ethi njalo bakhangelele ukunqoba okulesisindo bekhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru.
Ibandla lePDP lilandla elilokuthula yini sengisiza kukhetho lololuzayo. Ngikhangelele ukuthi thina njengebandla sibambane lePRC sile presidential candidate yethu uJoyce Teurairo Pamjuru. Sizaba nokunqoba okulesisindo ngoba uJoyce Teurairo Pamjuru unembali eyempi yenkululeko eyaletha iZimbabwe isuka kucolonization njalo ubekhona kuhulumende okwesikhathi esinjani eside.
Ibandla lePDP liyingxenye yomanyano owe People's Rainbow Coalition ekhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru. Unkosikazi Mujuru ukhulume kulomhlangano ethi umanyano lo uzanqoba njalo uzalwisa ukuthuthukisa iziqindi lapho okuhlala khona uZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi imikhankaso yokhetho oluzayo isifika kusibanga isiphezulu kakhulu, inengi lithi umkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa kanye lomkhokheli we-ZANU-PF umnumzana Emmerson Mnangagwa yibo abakhanya bezanqikilana kulesi sindo kulabo bonke abazancintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Okunengi asikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele-South Africa.
Njengoba ikomishini ebona ngezokhetho isithi kulamabandla edlula ikhulu azancintisa ekhethweni lwalonyaka, lokhu kutsho ukuthi baningi kakhulu abazancintisa esikhundleni sikamongameli lobanje amanye amabandla engakhetha kwancintisi kulesi sikhundla. Iningi labantu lithi lesi sikhundla sizathathwa ngomunye wababili phakathi komkhokheli welinye lamacele awe-MDCT umnumzana Nelson Chamisa lweZANU-PF umnumzana Emmerson Mnangagwa. Kodwa-ke intatha ezindaba eZimbabwe uMxolisi Ncube uthi kungakhangelwa osekwenziwe uMnangagwa lasekutshilo selokhu engene esihlalweni kusobala ukuthi lolu khetho nguye ozalunqoba.
Umnangagwa singathi siyakhangelisa ukuthi uthe yena into ayifaka phambili kwako konke ukuthi avuselele isizwe seZimbabwe, ilizwe leZimbabwe, umkhonomi weZimbabwe. Abantu yikho kodwa abantu abakufunayo lokhu ukuthi babekwazi ukuthi isinkwa sabo sakusasa sizovela kuphi. Umnangagwa uzobanakala engumuntu okhangelela abantu abahluphekileyo.
Kodwa-ke isiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Solomon Chikwero uthi kusegcekeni ukuthi umnumzana Chamisa ulosekelo olwedlula bonke abancintisa kulesi sikhundla.
In terms of appealing, uChamisa uya-appeala kubantu abatsha. So abantu abatsha abaningi baregister ukuvota, so the reason it was uChamisa. So thina siyabhesa abaplayo kuma-campaigns ukuthi ngubani unama-crowds amaningi. Siyabona ukuthi uChamisa uphambili.
Abanye ke bathi bobabili uChamisa loMnangagwa bazithole ngokungekho emthethweni isikhundla zabo okungenza bengasekelwa nguZulu nxa sekuyiwa ekhethweni. Kodwa-ke uMxolisi Ncube uthi sekulezibonelo zokuthi iZANU-PF ayisela kuthandabuza ukuthi isilunqobile ukhetho oluzayo.
Sesibone iMDC campaigner kuzo zonke izindawo eZimbabwe lalezo ebekuthiwa ngezeZANU-PF ebingavunyelwa khona ekuqaleni. Lokho ngombono wami kutsho ukhona ukuthi iZANU-PF iyazi ukuthi yona yiphi induku eyifihle emqubeni, iyazi ukuthi ke iMDC ayilako engathi ichance yokuthi inqobe ngoba sebenzile yonke into abebeyifuna ukuthi bayenze.
Ngakwelincele uChikwero yena uthi akungeke kwenzeke ukuthi iZANU-PF inqobe iMDC ekhethweni olukhulekileyo.
Kuwina fair, free and fair ukuwina iMDC izowina.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Gwebu.
Thina uMnangagwa sithi akulanto azayenza ehlukileyo because ubekhona kuqala ngo-1980 uzithi sasemutsha esaselamandla, into angayenza manje esela 75 years entsha yini.
kodwa akabanye abasebandleni lezaphu abavumelani lokuthi ababili laba yibo bodwa abahamba phambili ngoba vele bakhokhela amabandla asedabuke phakathi kanti ababaleka kulamabandla bangene bandleni lezaphu. Kodwa abanye njalo bathi izaphu ingahlithwaliswe nzima libandle elitsha lemthwakazi Republic Party. Abanye njalo ngabathi ngaphandle kokubona amaxuku abantu abangena emhlangano yemikhankaso kaChamisa lekaMnangagwa abukho ubufakazi obubambekayo bokuthi bazavotelwa banqobe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umhlabeleli olodumo omculo weChimurenga uThomas Mafumo uphindele ekhaya izolo ngemva kweminyaka elithumi ebalekele ukuhlukuluzwa nguhulumende kaMongameli Mugabe. UMafumo owaziwa njalo ngelokuthi Mkanya uthi umsulwa kudaba ayeletheswa lokuntshontsha imoda. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UMafumo oseleminyaka edlula lithumi wabalekela kwelemelika uthi wasuka eZimbabwe ngenxa yendlela iziphathamandla zikahulumende kowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe ebeziphatha ngocuku uZulu obekhuluma iqiniso lapho kuphosisiwe.
Mabatirwa aitwa nyika ino
ibingalunganga indlela ilizwe leli ebeliphethwe ngayo. Bekuyibukhokheli obekade bukhangele icele elilodwa obukade bulokuncindezela okumangalisayo. Lathi kwakusesabisa kakhulu sesethiswa amacala okubalisayo lokuthi ngatshontsha imoda. Kambe ngingatshontsha imoda yomuntu mina ngangilahlekelwa yimali. Lusezandleni zamapholisa lolu daba, ngiyayifuna imali yami. Lezi mota zaswelakala kubangelwa indaba zokungathembeki elizweni. Akula muntu wabuye ezebika ukuba watshontshelwa leyo mota. Amapholisa agcina esebenzisa esinye isihlobo sami uSimba ukuba azeloba phansi amaphepha ukuze athathe lezo mota wahamba. Kuthe esesayinile lawo maphepha waya ukuthi ayezithatha lezo mota watholakala ukuba zathengiswa ngelinye ipholisa.
Ngaphandle kokuba eze ukuzalibazisana loZulu, uMafumo uthi kunengi okumenze waphenduka ekhaya, iningi lakho kungokuphathelene lezomndeni.
Sivani wapheza makori akawanda kudai tini msango.
Ngizebona izihlobo labangani njengoba soke isikhathi eside ngingakababoni. Sengiqede isikhathi eside kakhulu ngingekho lapha ekhaya. Ngokunye kwangikhona okungenze ngaphenduka ukuthi ngize babona.
Okhokhela uhlangothi lokubona ukuba uqhuba kanjani umsebenzi, umnumzana Austin Sibanda ulandisa ngokuphindela ekhaya kukaMafumo.
Njoba lonke likwazi ukuthi uMkanya kathi sele isikhathi esikhulu sibele engavuyanga ngapha ekhaya. Kodwa ngokubona ukuthi izinto sezingane sizifuna ukulunga, abantu abakhona bakhuluma ngendaba zokuthi indaba ze-corruption abazifuni. UMkanya is always been umuntu ongafuni i-corruption and also is coming here to make sure that is it true ukuthi corruption yakhona ayisekho, which we are willing as well to work labantu abangapha sifunde ilizwe lethu lenzeni lihambelele phambili.
Uchasisa njalo langodaba lwecala aletheswa lokuba wabaleka elizweni ngoba wayentshontshe imota.
UMkanya umuntu ojwayele ukukhuluma izinto whether zimbi kumbe zinhle uyakhuluma, kodwa abantu akade besenzana ade bekhona beyincharge lelizwe bangani kade bengazwanani laye ngendaba yokuthi umuntu okhuluma iqiniso. So ucinene sesithi akungcono ukuthi enzeni, abantwana bakhe baye esikolo befunda ezikolweni ezinhle belungisa impilo yabo, into engase zingcono abonte engenzani angaphenduka afundise abanye abantwana bakhe. Yikho limbona nje isela.
Okwamanje uSibanda uthi uMafumo eze ukuzolibazisa uZulu eHarare kuphela eGlamy Stadium mhlaka 28 Mabasa, kodwa bazimisele ukwenza ezifanayo kwezinye indawo nxa uthe kwaba khona abangasebenzisana laye.
At the moment asila amanye amashows asingathi sesenzeni sisakhonfirmele amanye ama cities, kodwa waplanning ukuthi singathola umuntu ongakwanisa ukuthi akwenze, siyakwanisa isintu amatikete siphenduke engxenye after a week or so, but it's all you know in the planning.
UMafumo uveze ukuba okwakhathesi useZimbabwe ehamba ngomsebenzi wokulibazisa uZulu ezophindela eMelika ngemva kwalokho ukuyalondoloza amabhizimusi akhe. Uthi kodwa sizofika isikhathi sokuba aphenduke ekhaya kokuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ugatsha lukahulumende olwe Health Services Board solumeme bonke abongi abathatha umhlala phansi labakukhefu ukuthi babuyele emsebenzini kulandela ukukhalala umsebenzi kwabanye babo abafuna uhulumende abakhwezele iholo alungisise lokunenginengi okubahluphayo lokuswelakalayo ezibhedlela. Ngakwelinye icele, inhlanganiso elwela amalungelo abongi eZimbabwe Nurses Association izina ithi izakwelapha abantu kusasa eAfrica Unity Square eHarare kanye leCity Hall koBulawayo kungela mbadalo namhla emini ngendlela yokusiza izigulane. Embikweni ewethule izolo, inhlanganiso le ixwayise abantu ukuthi babuye kumaklinika la begqoke impahla ezilombala omhlophe njengendlela yokubaxhasa ekutshengiseleni kwabo ukwenzela ukuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Umumo ubikwa umubi kakhulu ezibhedlela njalo uhulumende uthi usebaxotshile bonke abongi abakhalale umsebenzi abafika 16,000 ilizwe lonke jikelele. Kodwa ingcwethi kwezemithetho yamalungelo ezisebenzi umnumzana Davis Ndumiso Sibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi akukho emthethweni ukuthi izisebenzi zixotshwe lugatsha olungasomqatshi wazo.
Akukho emthethweni ukuthi umuntu ongasiye namqatshi wabantu abaxotshe ikokokuqala. Zonke izisebenzi zikahulumende ukhona oziqatshileyo ezikuthi ngesilungu yi-line ministry. Kodwa umuntu kaphongukuxotshwa nje kulalokhuyana okuthi umuntu kumele aqale anibe ithuba lokuzivikela ecaleni aletheswayo. Ungakhangela kuhulumende kulo statutory instrument 1 of 2000, ukhangele kuhlangothi lwamanesi kule code of conduct yakhona la elandelwayo, ukhangele ku-private sector kuma-companies or ama-NECs kuloluhlu lwemthetho elandelwayo. Akukho emthethweni ukuthi abantu bangaxotshwa ngokutshelwa kum-TV kumbe iradio kumbe okunye okunjalo. Lo lalowo muntu kumele abhalele incwadi eqondana laye ngoba wakhathwa eyedwa. Kuthiwe zivani sikwethe sicaleli nje umuntu abe lelungelo lokuzivikela.
Njengoba uhulumende esekwenza lokhu, kuyini okungenzakala lapha? Singabona bemusa emthethwandaba njalo bengangqoba kulolu daba.
Singazi ukuthi ngaphakathi bakhulumisane bafika nga. Kodwa nxa silandela lokho esikubona emaphepheni, abantu balelungelo lokuthi-ke baye emadali nxa sebebhalele izincwadi batshela ukuthi usuxotshiwe umsebenzi. Ngoba kwamanje nxa ungakabhalelwa ngumkhathi wakho wakubhalela incwadi yakho wedwa wathi usuxotshiwe, ungaza ukuthi wena usuxotshiwe. Into engenzakala yikuthi izisebenzi lezi zidinge amagqwetha. Kodwa ngokubona kwami angisiboni isiviki uhulumende alaso ngenxa yokuthi uhulumende kazange ethese laba bantu icala njalo kabanikanga ithuba lokuzivikela.
Kulungile ukuxotsha izisebenzi nxa sithi ziyatshengisela zifuna ukwengezelelwa iholo kumbe kukhona ezikwenze zingalandeli umthetho.
Kodwa nxa zingalandelanga umthetho akusho ukuthi uhulumende laye ephule umthetho enze umathanda. Ngokulezi ndlela ezibekiweyo emthethweni ukuthi nxa isisebenzi sakho sesiye sakhalala umsebenzi okungekho emthethweni wenza njani. Lokhu okwenziwe uhulumende ayisiyo yalezo ndlela ezibekiweyo. Bekumele laye uhulumende aye emthethwandaba ukuthi izisebenzi zami sezikhalala umsebenzi. Mina ngifisa ukuthi ngizixoshe umsebenzi. Lazo zizivikele ukuthi zinikeze izizathu zazo ukuthi indaba kungafanelanga ukuthi zixotshwe.
Kuyikuthi kungasiwana emthethwandaba lapha njalo zinqobe izisebenzi babiselwa nje emsebenzini kumbe kuba lendleko zemali. Njalo labana abasebeqhatshiwe bonake.
Kuza kuya ngokuthi abawamelayo bacele ukuthi idale lenzeke. Bangacela ukuthi idale lithi ababuyele emsebenzini. Bangacela ukuthi hayi njengoba uhulumende evele ngasabafuni kubhadalane izimali ezithile ukuthi ngama damage nxa bephumelele. Ngomthetho khona kuthiwa lalo oqotshwa emsebenzini kumele aphiwe i-retrenchment package. Sikhuluma ngomthetho owelabor okhona.
Alo ke ngumnumzana Davis Dumiso Sibanda ingcwethi kwezemithetho ezisebenzi ubekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo. Untombazana wezomgido uzodwa wabantu osedume umhlaba wonke jikelele ukhangelelwe ukufika kusasa edolobheni leVirginia ngapha kweleMelika lapho akhangelelwe ukugida khona. Uzodwa usethiye abamazwe angomakhelwane eZimbabwe leZambia bechaya namakhanda ngemva kokuba abanye besithi imidlalo yakhe yokugida egqoke impahla eziveza amathangazi lomzimba ayilabuntu. Kodwa abanye bathi uveza isipho sakhe njengalokho kwakusenziwa endulo abantu bevunula imisisi lamabheju. Kodwa okucunula abanye ukuthi kwesinye isikhathi uzodwa ugida engagqokanga impahla zensitha. Sixoxe lo ntombazana osakhulayo ohlala ngapha kweleMelika kodwa edabuka eZimbabwe uTsitsi Chiriseri ukuze sizwe imbono yakhe.
Mina ngibona ngathi uzodwa wabantu uyintshantshu ngokwakhe ngendlela yakhe yedwa engumuntu ukuba wenza ukuthi sisuke sithi hayi uzodwa wabantu uvele uhlakaniphile kumbe ukhaliphile ngendlela ayenza ngayo, agida ngayo kumbe ngendlela agqoka ngayo lengandlela angagqoki ngayo. Ngathi thina ngabantu singabantu yithi esikuthakazelelayo khona lokhu. Abantu nje esintwini eZimbabwe la seSouth Africa lani yonke indawo nje jikelele Africa thina ubunqunu bekuyinto ekade ingababazwa for a long time. Uthi abantu bebengasuki bebabaza ubunqumo bomuntu bekuyinto eyangisayo kakhulu. But khathesi njengoba into sezitshintshile, njengoba abantu sebe-exposed, abantu sebebona yonke indawo kuba lapha kwabo-Beyonce, kulabo-Nicki Minaj abahamba benqunu njalo abaye begqoke into ezinqunu benza into zabo kakuhle kunjena. Thina besuyinto esiyibonela khatshana abanye nxa isifike eduze. Siyabona ukuthi abantu sebephuma endleleni leyana ebuye saba leyokukhangelela phansi ubunqunu bomuntu sebebukubabaza njalo. So kuphuma egcekeni manje ukuthi ayisiyo madoda wodwa abathanda uzodwa kodwa wonke umuntu labafazi bafuna ukubathaza ubunqunu babo. So yikho-ke uzodwa uthe nalesi vindi esinjalo sokuphuma ehambe laphana eji umlenze enqunu lokhu sokubabazwa sokubobothekwa sokuyinto emangalisayo kakhulu njalo esimfikise esikhathini sokuthi usengumuntu othenga indlu, umuntu osele mali eningi kakhulu ngoba nguyo lesi vindi esokuthi ahambe laphana ayemela abafazi abaningi. Kuyabongeka kithi inhlanhla yakhe njalo yikhathi sakhe.
Uyatsho wena ukuthi kukhanya ubunqunu sokungani yinto ebatshazwayo kodwa ke siyabona ukubana endulo bebegqoka imsisi lamabheju ubunqunu bebungamangalisi kakhulu. Uzodwa sebuyela yini endulo?
Hayi mina ngingathi sibili asangeke ngufananise lokuthi sendulo bekuyinto ubunqunu bekungento engamangalise. Endulo ubunqunu ye kwakukhona sibili kodwa-ke kwakuyinto into yabantu bonke yokuthi abantu bahamba-ke benqunu begida nxa yenza imidlalo begida kunqunu kwakuyisikhathi sakhona kungathi yi-team njalo kwakungama-cultural dances okuthi awungeke uze ukufake laphana uthi hhayi abantu sebenjani banqunu. Kodwa nxa ungakhangelisisa okukazodwa uzodwa zingeke sithi ukuthi ukuthathe kusendulo ngoba uzodwa ugida emabhawa. Uzodwa ungumfazi okade kukhangelwa nxa sisesikhathini esinje bethi ngumfazi olula, umfazi ofuna ukuba liwule kumbe umfazi oziyekelelayo oyinhlekisa ebantwini. Kodwa-ke yena nxa esekwenza lokho njalo esebhawa njalo eza kuyenza futhi emidlalweni eminingi njalo ezihambela engumuntu kuyinto engathi thiyene kakhulu lasendulo ngoba endulo kwakuyinto ebatshazwayo njalo kungabafazi abaningi abakwenzayo kuyisikhathi sakhona sokwenza kanjalo. Manje okukazodwa kuvele ngisi ngathi ikujuma nje kuphela ukuthi wavele wavandwa ikamera ezigidela santando yakhe fake umlenze lapha uTV imbamba ikusuka kwakhe endlini esebatshwaza ilizwe lonke. Babekhona njalo abafazi abaningi-ningi abagidake njengoZodwa. Kodwa-ke uZodwa ubele lucky ukuthi wabonwa ikhamera endalo enqunu njalo ejike umlenze phezulu. Yikho-ke mina ubuntshantshu bakhe angiwubabazi, kodwa ngitsho ukuthi abantu thina ngokwethu ngithe nje kuphela sibabazayo indaba ze-social media esezimbekela phansi.
Siyabona uyakhuluma lapha ukubana labesifazane bakhona abahamba besiyambona babe befuna ukuyabonani kahle kahle.
So ukuthi njengoba nishile bhuti ukuthi abantu abaningi besingathi siyazithanda izinto lezi siyazibabaza, kodwa-ke kuyafihlakala. Manxa ukuthi uZodwa abafazi abaningi baye befuna ukuyambona, amadoda amaningi befuna ukuyambona, mina mbona kuyizinto ezimbili lapha. One, yikuba uZodwa ulesivini sokugida enqunu engelaphenti njalo egidela umkhathi umuntu wonke njalo ethwele imbodlela ule styler sakhe sokugida nxa enqunu, indlela agida ngayo engagqokanga njalo ephethe imbodlela njalo uma esehla ekhwela umzimba wakhe uyayenelisa ukuyenza kanjalo. Yikho-ke yinto yokuqala engathi indlela agida ngayo njalo ukuba nqunu kwakhe. Kwezokuthi two, umzimba wakhe yena uZodwa kokwakhe ma simkhangele laphana emile ngenyawo zakhe zombili uZodwa lo mzimba omuhle kakhulu. Yikho-ke urepresenta abafazi abaningi njalo umzimba wakhe uyakhekile kokuba lawo uyajabulela ukumbukela ungomunye umfazi nje uyafutha lawo ukuba lo mzimba onjengowaZodwa. Akula muntu ongafuna ukuba lo mzimba omuhle kanjeyana ma ukhangele ukuthi ma umuva umzimba wakhe ungathi uyahamba-hamba laphana uyabona ukuthi hhayi umfazi ogcweleyo sibili. Yikho-ke abanye abafazi laba baye befuna ukukuthakazelela khona lakhana ukuthi bebone ukuthi hambe kuyini amadoda abakuthandayo ukuthi lathi singabafazi siyenze kanjalo ukwenza ukuthi amadoda anjani akuthakazelele. Yikho ebafazini mbona yinto nje efunwa kwabafazi nxazekhala emadodeni. Obviously amadoda afuna ukubona umfazi onqunu, yikho baye bekuthakazelela lokugida kwakhe khona lokhuyana.
Alo-ke nguntombazana osakhulayo uTsitsi Chiriseri ohlala ngapha kwele Melika edabuka eZimbabwe. Ingoma kaMafika Izolo ethi yona happiness isigqibela ihlelo, kodwa singakehlukani sesikhangele inhloko zendaba. Ikomiti yedale lephalamende ibiza owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ukuthi azethula ubufakazi bemali engamadola angamabhiliyoni alitshumi lanhlanu okuthiwa acatsha. Icele le-People's Democratic Party elikhokhelwa nkosikazi Lucia Matibenga lenza umhlangano wokukhetha inkokheli. Untombazana wezomgido uZodwa wabantu uzoshishinika ngapha kwele Melika kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Asidibaneni ntambama ngo-past 7, igama nguChris Gande.